umkhulu wangezansi emandebeleni usileminyaka ethile ubhekane lendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ukungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini. Emangweni we-Irisville embalabala izilimo sezidodile. Umnumzana wamogan lunga isakamizi sale indawo ku-Wazi 13 ulunga uchasisa ngoduko ababhekane lalo lonyaka.
Okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhangele khonapha nxa ezibayeni lapho udakuthi lunjani. So lidube sizabalalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi kuphela nje kuyabonakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola.
Ukhulu uzazo khabo ohlala kwazi 13 naye uthi izulu eliningi kanje limthathele lamkhumbuza esengumfanyana.
Silimile khonokho esikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi. Kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani leminyakeni.
Lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga ihlanyelo lemfundiso ngakho ke abalimanga kuhle. Ugogo u-Adam Kandla we-Village 1B e-Irisville ngomunye wabakhala ngoduko lwenhlanyelo.
Siyacela ukuthi nesithambike sikhumbule kathi ngenhlanyelo lamazivambane nendlubu asilakho la.
Abalima izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagatopo izilimo zabo sezivuthiwe. Unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka uthi uzayizwela komakhelwane.
Bonke kuhle uGantshompo lo uchaza ayefika le aphenduka yele hayi kuhle nomlimisi wathaba kumaisa.
Ukanti unkosikazi Dori Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwanga imfundiso yefertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe.
Ayiye ngithiwa ni-fertilizer kodwa hayi sezadopa akufanani lelanga.
Abalima ngesikhathi belenhlanyelo kunye lemfundiso yefertilizer lomquba bakhanya bezavuna okuzwayo lonyaka. Unkosazana Nothando Moyo ngomunye wabakhalele isivuno esihle.
Ngilimile into eziningi amazambane, umumbu, indlubu, indumba, konke soyabhinzi lezi ezibhinzi okunye sihlumele inkomo lenje. Lelo mezi lo mumbu owethu wokuthi sifake esiphaleni esifuyo zizathola amanzi zithole lokudla.
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukunako kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalo ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa yikuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Umelele Studio 7 Irisville, embalabala, ikhamera uyenza Jesus Banda.